owayeyintathelizindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhe ngolwesibili kuyo nale iviki ungcwatshiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane. Omunye wezihlobo zakhe unkosikazi Mo Blessing Gombarumi utshelele umbuthane ukuthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni. Umngane kamoye u-Audrey Chiwota obekulo umbuthano usichazisela ngesimo sakhe.
Lamhla-ke kulilanga elibe buhlungu kithi. Libe buhlungu ngoba kusukela ngolwesibili sisizwe ukuthi unkosazana Nyaira uSandra usesitshile. Kwaba nzima ukukwamukela, kwaba nzima ngoba ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa. Akazange akhombise ukugula, kodwa sithi hhayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lowo sithe wasabalala. Kodwa ngingathi nje isikhe wasitshiyele sona, hhayi asisikhe usezinyo elilodwa. USandra ube phethe umsebenzi omkhulu njengentathelizindaba, njengo-communications officer, njalo ubefundisa amankazana ngathi abesintwana abebevele bedinga ukuthi babe lolwazi lokuthi vele khona ukuba yintathelizindaba elohlonzi kwenziwa njani.
Wengeze wathi umoya wayensika kumndeni wakhe.
Ngingathi nje uSandra nxa simkhangele sithina siyazi ukuthi ulahlekelwe ngunina, nguye obekhangele uyise, imuli yonke ikhangele kuye. Khathesi-ke bazothini thina njengabangane bakhe besilaye? Ngingathi vele impilo zethu bezixhibene, besisebenza kahle, sisizana, sitshelana ukuthi impilo empilweni indubeko ohlangana lazo ungaziphatha njani ukwenzela ukuthi wenelise ukuqhubekela phambi. Ngingathi nje ube ngubabakazi, ube ngumnawethu, ube ngudadewethu, ube yingane ezehlisayo nxa efika ebantwini. Ubekwe kuhle, bambabazile abaningi, imisebenzi yakhe emihle imlandele ngoba bebekhona abaphephetha izindaba abakhulu bamaphepha bama-newspaper njengabo-Standard, anjengabo-Daily News. Hhayi, bebekhona sibili. Njalo lokwenza i-live stream lokhu kusizile, ungabona nje kuma-comments abekiweyo. Unkazana lo ubelothando, ubelesineke, ubelesisa, ubengelakho ukubuyisela ububi ngobubi, kodwa ubelokhu esithi yonke into sethembele enkosini. Hhayi, sithini-ke lanxa sisize ubuhlungu akalale ngokuthula.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye owafunda lomunye unkosazana Mount Joy Chikura osanda ukukhuluma le-Studio 7.
Ngahlangana loSandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sithwele ukuba ama-journalist. Ikuthi umuntu owayelembeko, owayethobekile, owayethanda abantu, njalo ethanda i-journalism. USandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry.
USandra Nyaira ubhubhe kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eseneminyaka engamashumi amane lasithupha i-46. Wasebenzela amaphephandaba lemisakazo egoqela i-Community Newspaper Group, Ziana, Lady Daily News lapha aba umhleli khona. Wemukela indondo yokuqhuba kuhle umsebenzi wokuba yintathelizindaba, ijengisa isivinje, i-Courage in Journalism Award, owayiphiwa inhlanganiso ye-International Women's Media Foundation eMelika. Usebenze e-Studio 7 kusukela ngomnyaka ka-2003, esakaza eseNgilandi. Wasesebenzela umsakazo munye eseMelika kusukela ngo-2009, uchiye esesiyasebenzela umanyano we-United Nations e-Ethiopia, lapho abebona ngokwethulwa kwembiko, okuyisikhundla abhubhe esiphethe.